kulumende kakabuyi kithi ephethe amaphepha alotshiweyo ukuthi kahle kahle yena usevume ukuthi enzeni ngendaba leyi eyesifrayi. Lokhu sicine ngolwesihlanu lapho esicele khona ngama-consultant ukuthi uminista uthe yena umongameli welizwe uthe usalungisa udaba lolo kodwa usicela ukuthi sibuyele emsebenzini esalungi. Amadokotela athe esizwa lokho athi akula luhlu olubhaliweyo, uminista ngumuntu esesimazi engumuntu oqamba amanga, njalo nje singabuyela emsebenzini kusukela ngonyaka u-2014 besisayisa kuwo unyaka lonyaka. So sesibona ukuthi siyabe silokhu sithengisa izinto ezingenziwayo, so kathesi sifuna amaphepha abhaliweyo. Kusenjalo namuhla ebareni yakho abademonstrenze okuthiwa yi-demonstration, sahamba emahofisini e-health services board sisiyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Lengerano wala ukuphuma. Sasuka khonapho-ke sasesidemonstrate-a ebareni yakho yonke kodwa kakulalithi osebenzile nanamuhla.
Kuzaze kube nini liqhubekela phambili kukhala la umsebenzi nxa uhulumende lokhu engalilaleli?
Esikwaziyo ukuthi uhulumende okokuqala uyafuna ukuwethisela amadokotela ukuthi ngedeyi lesi-30 siku-strike namhla siku-26 uzathi useqoshe amadokotela wonke akusitrike umsebenzi. Amadokotela athi wona kabakwenze khonokhu yikho abakulindileyo ngoba uhulumende usadlala ngathi bekungangcono siyedinga eminye imisebenzi kulokulinda uhulumende ozabe elokhu esiqambela amanga. Okwesibili ukuthi uhulumende kathesi uthi nawo amadokotela aqedile emsebenzini eseZimbabwe okumele engene emsebenzini ebengama-junior doctors kababuye bezoyenza ama-interview ezibhedlela lezo abafuna ukusebenza kizo, okuyinto engakaze yenzakale okwanje ukwenzakala unyaka lonyaka yokuthi amadokotela ayalobela iminisi esitsho ukuthi wona afisa ukusebenzela naye. Bese kuyaphuma ilisi ebhalwe ilizwi likadokotela lesibhedlela afakwe kide bese kuhanjwa kuyelungisa amaphepha khona ngalo. Okwama-interview lokhu sikubona kuyindlela yokufuna ukuhlukanisa amadokotela bebethuthela ukuthi bazasela umsebenzi bona sebeqedile ukugraduata e-University of Zimbabwe.
Sizwe njalo uhulumende esithi odokotela bebutho bazancedisa izibhedlela, baphathisa ngokweneleyo yini?
Balutshwani kakhulu njalo iningi labo kabanayo i-experience eyokuthi behambe bekwanisa ukuthi bahamba isibhedlela ngendlela esibanjwa ngaso ngamadokotela amakhulu. Sikhuluma nje amadokotela amakhulu amaningi lawo asebuyeke izikhathi phansi ngoba namuhla bekuyibo akade bephambili kwale demonstration besithi labo kasabasayi emsebenzini ngoba kuyade kuyibo akade bebambe lawo ma-emergency amalutshwane akade esele. Kule ncwadi evele ku-department yamadokotela amehlo i-ophthalmology bebhala besithi labo hhayi sebekhathele ngoba uhulumende katengiseli ukuthi idaba leli ulithatha ngendlela olisinza ngayo, katengiseli ukuthi libe sisinde kibo. So-ke amadokotela lawo amanye amakhulu iningi lawo wathe labo hhayi kabasakwanisi.